Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 28 mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wabachuchisi umnumzana Kumbira Ihodzi usemangelele emthethwandaba igqwetha umnumzana Thabane Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHodzi uthandana lonkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ngombimbitho izavulwa mhlazi ku-1 ngompalakazi.
Kuyindaba enhle esikhangeleleyo ukuthi yenzakale ekuqaleni kwampalakazi.
Idale leziphathamandla zikahulumende lekhabhinethi livumelene izolo ntambama ukuthi kuganjelelwe umthetho oza kwethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa eLezimbabwe.
Umthetho nje okufuna ukuncindezela izizalwane.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lambili abatholakale belegciwane le-coronavirus elizweni izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Wabachuchisi umnumzana Kumbira Ihodzi usemangalele emthethwandaba igqwetha umnumzana Thabane Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHodzi uthandana lonkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Umpofu oligqwetha lomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulobe enkundleni yeTwitter ngomvulo ngemva kokubotshwa kukaRushwaya owetheswa icala lokuzama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho ukuthi pho njengoba uRushwaya engumakhwapheni kaHodzi ongumkhokheli wabachuchisi icala lakhe lizaphoselwa khatshana na. UHodzi umangalele lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono. Kodwa izolo umpofu ulobe njalo enkundleni yeTwitter esithi vele uzimisele ukumelana loHodzi edale. URushwaya ukhangelelwe ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail lamhlanje ngoba abachuchisi abaphikisanga isicelo sakhe izolo. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni kwegciwane le-coronavirus ngombimbitho izavulwa mhlazi ku-1 ngompalakazi. Idale labaphathintambo le-cabinet liphume lesinqumo lesi izolo. Unobhala kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi abantu abahamba ngezimoto zabo kanye labahamba ngenyawo yibo abazavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni kuqala imingcelele ingavulwa. Uthi njalo abamabhasi lezinye izimoto ezithwala uzulu bazalandela. Umongameli Emerson Mnangagwalayo wethule umbiko esithi ubonga uzulu jikelele ngokulandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uthi lokhu kulondoloze impilo zabantu abaningi kakhulu. Umnangagwa uthi kathesi sokuyisikhathi sokuthi abantu babambane bavuselele umnotho welizwe. Lanxa abanye besithi ukuvulwa kwemingcele lokhu kulakho ukubangela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abanye bathi abakuboni ngalelo lihlo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo ebivele ikhuthaza ukuvulwa kwemingcele iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Kuyindaba enhle esikhangeleleyo ukuthi yenzakale ekuqaleni kwampalakazi. Uzakhumbula ukuthi njengenhlanganiso sike sabhala ngokusemthethweni sibhalela uhulumende weZimbabwe simtshela ukuthi kavule ama-borders ngoba abantu abaningi sebechapha imingcele undawo ezingavunyelwayo. So ngokunjalo ke sabhalela ngiyacela iMinistry of Home Affairs and Cultural Heritage ukuthi sitimcele kayivule satsho lokuthi akube lendlela zokuthi ezizalandelwa ukuze abantu bengabise engozini. Sabeka futhi ukuthi esikubonayo abantu bayaquma egangeni okungabafaka engozini zokuthi babanje iganyavu bathathele izimali bebalinyazwe nje. Yikho ke siyakwamukela lokho okusokhunywa ngokhulumende ukuthi imncele isizavulwa ke kunyanga naleyi ezayo.
Wakhona ndiweni abathi ukuvulwa kwemingcele kulakho ukumemethekisa umkhuhlane lo. Ungathini ngalokho?
Komo ukuvulwa kwemingcele akuzobe lani lokuthi inani labantu abalomkhuhlane liqanise kumbe lehle. Njoba sengijile ukuthi vele abantu ade bezichaphela nje endaweni ezingavunyelwayo. Kutsho ukuthi vele ukuvala imingcele kwenza futhi kungabi le ndlela yokuthi abantu bahlolwe nxa bengena ukuthi umuntu lo engaba ligciwane kumbe engabe engelalo ngoba bangena baziphumele nje egangeni. Ngokunjalo nxa kuvulwa amabhoda mina ngokubona kwami la nje nenhlanganiso yethu njoba sengijile sake sabhala incwadi satsho ukuthi sibona ngani kuzayehlisa inani ngoba abantu bayangena kusemthethweni. Behlolwe laphana emagedini okungena ngoba ukuphuma abalomkhuhlane bathatha amanyathelo ukuthi bangatheleli abanye. So nakana ukuthi kuyinto enhle ukuthi amabhoda avule ngoba abantu bazakhangelwa kuhle kungala muntu ongena egangeni ngena bephuma lomkhuhlane ongala muntu ombonileyo ongala muntu omhlolileyo.
Lina njengenhlanganiso esebenza lozulu lilamanyathelo yini eliwathathayo ukuze lizivikele lani kulomkhuhlane kanti livikele njalo lozulu?
Yes, sithatha amanyathelo njengenhlanganiso mfokankomo iBulawayo Vendors and Traders Association. What esikwenzileyo ukuthi ke sihlomise amalunga ethu saqoqa esithi ngesikhiwa ama-market bailiffs kungabantu abakhankasayo emkambo emningi yakoBulawayo lapha behamba behlomisa abantu ngolwazi lokuthi bengazivikela njani kumkhuhlane lo bengathatha amanyathelo bani ukuze bengatheleli abantu abasebenza lawo bengayenza mzanga bani ukuthi nxa abantu bezothenga balandele izinqumo ze social distancing bagqoka ama mask bageza izandla basanitize ngokunjalo ke sisebenza lama ama partners ethu sesihambisile ezinye izinto zokusebenza njengama sanitizers lama hand washing water dispensers ukuthi anikezwe abantu amanye sawanike iBulawayo City Council ukuthi iwa yabele abantu khona phakho kuBulawayo abantu baphatheke basizakale ngoba abanye abantu babengalindawo zokuthi bafaka amanzi ukugeza izandla ngokunjalo ke sekuzama njengenhla nganiso sibambile ukuthi ke lati sizama imizamo yonke esemandleni ethu sibambele enhlanganiso njengabo iZimbabwe Resilience Building Fund eyesekele kakhulu ku project yet le inalesi yenzayo singaphansi kohlangothi kumbe kumbomba esithi isizimele consortium.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngwenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izidaladeni iBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Idale leziphathamandla zikahulumende lecabinet livumelane izolo ntambama ukuthi kuganjelwe umthetho ozakwethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa eleZimbabwe owe-Criminal Law Codification and Reform Act. Umthetho lo usuzacala abantu abathi bathunjiwe khona kungasiqiniso kumbe abatshengisela ngesikhathi kule mbuthano eqakathekileyo elizweni. Uhulumende athi kungahlambaza ilizwe leZimbabwe kwamanye amazwe. Ukuze sicubungule lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Tetoloka uchasiswanga wacacadwa kuhle ngoba sokuza kwenza ukuthi abantu bengazi ukuthi sebesengozini bazithole sebephakathi kwengozi. Nginika umzekeliso, kuyenelisa ukuthi iqula labantu li-apply kuhle emapholiseni ukuthi lifuna ukwenza into ethile mhlawumbe kusesele amaviki amathathu ube sokusithi-ke nxa sokusele amalanga amabili uhulumende abesefaka olwakhe uhlelo. Abantu laba nxa beqhubekayo besiya phambili ngesifiso sabo sokuthi benze lokho ababethe baza kwenza njengokutshengisela sebezatholakala besengozini enkulu. Ngokunjalo-ke sifisa ukuthi umthetho lo ucace ukubeke sobala ukuthi ukusebenzelana nabantu abangalabudlelwano obuhle leZimbabwe kumele umuntu abe enzeni njani ngapi khonokana kumele kucaca ukuze abantu bangazitholise besengozini ngoba kunje umuntu usengagqoka isikipa esibhalwe America, I love you. Abese zithola ukuthi kathi khona phana umthetho somudla.
Umthetho lo uyacho njalo ukuthi abazakhuluma ukungaqondanga ukuthi bathunjwa kuma abductions kumbe abazakuthi bahlukuluzwa itorture lokunye nje okuningi-ningi. Labo balakho ukuthi befunyane belecala.
Usekelo sombuso kulo freedom of speech ibhaliwe. So ngokunjalo ke umuntu lwelungile lokukhuluma lokho akuzwa kuvela ngaphakathi kwakhe. Singawunanzela lo mthetho ngendlela osufakwe ngayo ukuthi umuntu kazavunyeli ukuthi yena uthi abductive umunja. So kuzakwenza ukuthi umuntu engaba phakathi kohlupho kumbe abanjwe kumbe abductive sibili ngeqiniso. So kuzaba nzima ukuthi akhulume khona ngoba songathi ukhuluma amanga cine ebotshiwe. So khona kanye ngasukunanzelela sithole ukuthi ngezinye indlela umthetho lo kawusafuni muntu okukhuluma lokho okungabe kwenzakale kuye ngenxa yokuthi kunje ngathi ngiqeda ukukhuluma khonoko abuye amadoda azonithatha ngihlale 3-4 days ingabonakali. Nxa sengisithi bengithethwe ngabantu engingabaziyo sengisecaleni. So ngamafitshane umthetho nalowo lakho kumele kuchasise kuhle ukuthi kujoni khonoko ngenxa yokuthi ngizathi ngizihambela mbenya driver mbengisemasimini yalima abantu bafike bangiqule. Bahambelana limbone 4-5 days ingekho ngibese mbuya ngisithi bengithunjwe ngabantu abanje abanje bese ukuthi uqamba amanga sembotshwa. So umthetho nalo ngezindlela abantu sebezahlala besevalweni lokuthi bakhulume iqiniso eliyabe lenzakile.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo esiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebhejuli kaZulu.
Cabinet okungabe kuvumelene ngumthetho nje okufuna ukuncindezela izizalwane ngoba elizweni elikhululekileyo elingancindezeli bantu abantu abahamba balilela kungalamthetho okuncindezela kodwa kungokuthanda inkululeko yabo. Awa ilizwe alenzi njengaleli leli sokuyikuthi ama citizens kakufuzanga bekhulume freely what is happening ngoba sokufaka umthetho ukuthi abantu bengatsho ukuganga okuyabe kusenzakala elizweni. Luhluphe silalo ukuthi silomthethi uhulumende ubumbe imithetho to suppress i-freedom yabantu, freedom of speech, freedom of association under ukuthi i-patriotism engasebenzi. Yamazimba kwenziwe patriotic yiko basukuma basacrifice impilo zabo ukuthi belwela uzibuzi.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebhejuli kaZulu. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Idale lecabinet liphinde lathi i-curfew isiyengezelelwe ngamahola amabili ukwenzela ukuthi abavela kule imingcele esivuliwe benelise ukufika lapho abaya khona kusele sikhathi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalithumi lambili abatholakale belegciwane le-coronavirus elizweni izolo. Abathathu laba ngabakobulawayo kuthi abane ngabeHarare. Lolu gatsha luthi abalithumi lanye bathelelwe leligciwane elizweni kuthi oyedwa wavela lalo kweleZambia. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi oyengumphathintambo wezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo ulahlelwe kachana isicelo sakhe sokuthi umthethwandaba wekethise imigoqo yesibambiso sebail sokuyabizibika emapholiseni kathathu ngeviki. Umanji umnumzana Trinos uTawashe uthe uMoyo lezinye eziphathamandla zikahulumende ezilamacala sezijwayele ukusebenzisa izikhundla ukuhlanekela umthetho. Iphephandaba leChronicle lithi amalokithi entumbane lenkulumane yiwo akhokhela kunani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo. amalokishi lawo mabili alabantu abayisithupha asebebulewe yilumkhuhlane kulandele impophoma osekubhubhe abantu ababili laselokishini leemhlangeni lalo elilababili asebatshonayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Nina uDiriza Ndlovu lapho eGisegwane. Ngithanda ukukhuluma phezu kwama-sanction. Ama-sanction lawa akhuluma ngabantu bezonda abathi yiwo ayenza ukuthi umnotho welizwe wehle. Ayisiwo ama-sanction. I-corruption iye kulalelizwe. Waye bengafuna ukuvuma ukuthi i-corruption iye kulalelizwe. Ungakhangela into zabo zonke abazenzayo uzabona ukuthi vele aziqondanga. Wayenza izinto i-corruption yodwa. Ungakhangela amazwe awo njengokuCuba kade afakelwe ama-sanction ngo-America. Bathi asikazi sikubone okunjengalokho kuseZimbabwe. Maningi amazwe afakelwe ama-sanction kodwa amazwe akhona ayiqhubeke nje ehamba siya phambili lanxa. Futhi ama-sanction akhona ungakhangela uzabona ukuthi amazwe lawo afakelwe ama-sanction omnotho welizwe hhayi lawa njengalawo eZimbabwe. AweZimbabwe lawo ngama-sanction aqonde bona abakhulu bezandla hhayi ulizwe. So kabayekele ukuqamba amanga besithi ama-sanction bawusilizwe bona yibo abawusilizwe.
Umuntu lokufuna ukuzenza yabona le nto enjenge ngisifuna ukuthi ngisifuna ngoba ngibe into yazabalanga abafuna abantu abafuna ukuthi bafuna abantu abasala bezinda ngoba ukuthi bafuna abantu abasala bezinda ngoba ukuthi bafuna abantu abasala
yamangala nje nalumama lomthonke izolo nomzwile nje bantu bakastudio 7 Dungamile ekhuluma emthwanga lapha kukhuluma nefemu ngambuka kathi umama lo uyakwazi usimzonda njani thina kulapha kobulawayo ngendlela akhuluma ngayo wathi siyi-minority sebuya lapha ulandani kobulawayo thina vele laba abantu asisabafuni vele bona bomnanga kwasebebusakhonani ematshonaland thina vele asisabafuni basidakile yinto ekhona vele sisabafuni. Ama-sanction aqondana nabo ngoba bona babusa kubi abakwazi ukubusa kuhle banqonda abantu batshaya abantu baloncindezelo uncindezelo lonoloyeke lapha abafakele ama-sanction mo lala mazwe akhona apha esadikati yama-sanction ngaphume bake babuya lapha bakhangela ukuthi abantu baphathwa njani yiba benza ukuthi abantu laba i-ZANU PF yenze khonoku ububunje so badla ngayo kulokunye abakutholayo bona mboni ukuthi bangathi eZimbabwe kuvuswa kahle abakhipha ama-sanction awani njengalo umama nomonika mtsanga uyazichithela isikhathi thina sengizonda kubi lapha emathebeleleni ndasifunda umbona vele.
Sanibonani basakazi bestudio 7 bonke labogande labontungamili Nkomo bonke labosithandekile emhlanga. Mina ngikuhlungu ngendaba yalo umama lothiwa ngumakhuphe lo. Kanti umakhuphe antshola phana yena wayenguvayisi kaSwangirai. Enguvayisi kaSwangirai inke semangalisa ukuthi ukhuphe waphuma kuSwangirai. Esephumile kuSwangirai laphana uSwangirai wasala waforma MDC Alliance. Seforme MDC Alliance yaba yiparty. Kathesi kuyamangalisa nxa ukhuphe sebuya ngecele esesithi yena uthwangela ngisefile sebuya ngecele sithi yena uyilokhuzeni ungupresident weparty ngaluphi uhlobo lwana ngupresident weMDCT MDCT Alliance silochamisa not ukhuphe lokho akwenzelayo kasiyekele ukusidlalela amatope thina asowantwaba ke phela
ngithanda ukubingelela bonke abasakazi baka Studio 7 ngithe nameke ngifaka umbono la iproblem engiyibonayo la eZimbabwe amateacher awaholi imali abanye sebeze beziphilisa ngokudayisa ezitaladeni and ngibona ngathi benza imali engcono kunomsebenzi. Point number 2 bese ngena kutransport public transport abantu bathwele nzima nge-transport bayaminyana ubozubukho lapha bagibela nzima cela abantu impela ngathi bangagqoka amamaski hhayi ukuvala umlomo uvula amakhala ngoba isimo simanga kahle kuleli lizwe. Point number 3 kule problem yamanzi iproblem yamanzi kakhulu koBulawayo. Abantu bathwele nzima kula ma-balls abenelisi, njalo sokuze bezama ukuthi bedeliver kwamanye amalokishi amanzi ngamabhawuza. Ma ngikhangelele amanzi ngibona awakho health, angabe lungele into zokuflasha mhlawumbe nokuwasha. Ngicinzelele ngokuthi abantu abagqoke amamaski lo mkhuhlane ukhona bakithi. Igama lami nguJustin Juma, ngikoBulawayo.
La ube kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Yemen. Impilo zabantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa abazinkulungwane babhekane lendlala embi kakhulu kulelo lizwe. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi lolu dubo lubhahile kakhulu ezansi yalelo lizwe. Siziphetheza kwamanye amazwe ngezalapha kwele Melika. Uqhamuke ukutshengisela ukulodlakela edolobheni le-Philadelphia ngemva kokuba amapholisa adubule abulala ijaha elinsundu. Ekutshengiseleni lokhu kulamapholisa ambalwa ahanjiswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngamatshe. Izitolo zagqekezwa, ezinye zatshiswa. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sokusele amalanga angaphansi kweviki ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. Umongameli Donald Trump lancintisana laye umnumzana Joe Biden bamatasa ilizwe lonke bekhankasa. UTrump yena elokhu esithi igciwane le-coronavirus alisongozi lanxaso kubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo othi lokhu kulakho kubangela ukuthi umongameli Trump anqotshwe ngumnumzana Joe Biden.
I think this time around kulento ezimbili engazisho mina engithi zitshintshile from 2016. Eyokuqala indaba yokubana uTrump usele track record manje, and i-track record yakhe ayinhle ebantwini abaningi. Abantu aba over 225,000 sebefile la ngegciwane le-virus, and uTrump yena ulithathela phansi. So abantu i-record leyo ayibajabulisi, bayayizonda leyo record. Secondly, I think ama-Democrats afunda ngo-2016 ukuthi ukuba complacent akuncedi, ngoba abaningi abantu abazange bavote ngo-2016 bezitshela ukuthi hayi ama-Democrats vele uHillary uzowina, njengoba lokhu kwakutshengiswa zinombolo ukuthi uyalida. So this year sesibonile ukuthi even i-early voting, nami nginje ngivote early, into engakaze ngiyenze eminyakeni edlulileyo kuma-elections adlulileyo. Yikho lokhu ukuthi kule agency kubantu kuma-Democrats, ama-Democrats azimisele ukuvota ngobuningi babo. Sibona abesimama le-youth bonke nje bazimisele nje ukuthi hayi kumele bavote uTrump out. So angiboni ukuthi uTrump angayenza into ayenza ngo-2016, ngoba kunomehluko omkhulu kakhulu ngendlela abantu abavota ngayo kulo nyaka, ngoba abantu bafuna ukumkhipha esikhundleni.
Yena uTrump elokhu eqhubeka eqinisa elokuthi i-coronavirus kayisomkhuhlane omele abantu bawesabe, okukhanya kuyikho osokumenza angaphumeleli kukhetho. Ubona ungani yibo bonke yini abamsekelayo abavumelana lendlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Okuqala uTrump ukuthi angathathe i-coronavirus kalula, kubonakala njengenhlamba enkulu kakhulu kuma-families aseshonelwe izihlobo zawo, ngoba njengoba sikhuluma over 225,000 people sebeshonile elizweni leli since March. Cabanga nje in 6 months time inamba yalabo bantu idlula all the wars i-America eseyalwayo, ama-casualties akhona wonke ama-war. Go back to World War II. Even if mhlawumbe ungabuyela even ku World War I, ungathola ukuthi amanamba abantu abashonayo kulezo zimpi awalingani le namba yabantu ababafela nge 6 months bebulawa yiyo le coronavirus. So ama-Americans adinekile kakhulu
ngokuthi uTrump athathele phansi igciwane lelada kusomkhuhlane omele abantu bazihluphe ngawo. Wona umkhuhlane lo wobulala abantu kangaka. So I think ukuhluleka kwakhe ukuthi abe le plan eyokuthi aqede leli gciwane, aqede lo mkhuhlane, yiyo into enkulu enkulu kakhulu kubantu baleli lizwe mabe siyavota. So even laba abamlandelayo I think sebephomba ukukwenzela nje ukuthi yipolitiki bazonda ama-democrats. Kodwa makusiye endaweni ye-COVID-19 legciwane leli, angiboni ukuthi ukhona even one umuntu wakuleli lizwe ovumelana layo uTrump. Yes, abanye ba-confused ngoba bacabanga ukuthi into azikhulumayo ziliqiniso. Maye batshela ukuthi bengagqoka ama-maski, benga-social distance, bahlangane bengama-group. Kodwa abaningi I think sebeqala ukubona ukuthi hayi ngempela umkhuhlane lo uyabulala. U-President uTrump bekumele ukuthi ngabe uthathe serious.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Hamba lo Master KG. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umkhokheli wabatshutshisi uMnumzana Kumbira Ihotsi usemangalele emthethwandaba igqwetha uMnumzana Thabani Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHotsi uthandana loNkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ngombimbitho izavulwa mhlazi ku-1 ngompalakazi. Idale le-cabinet livumelane izolo ntambama ukuthi kugajelwe umthetho ozakwethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa elizwe leZimbabwe. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.